Winto angkona kuza hlukuluza kakhulu ikakhulu abantu akade bephila ngasesibamprekini ibekuncedisa kakhulu ited reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrop lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta ezindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kikhathesi sibe siyabe sesihlezi sesikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle ama-sanitary shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplywa yimpophoma outspan akulahlekelwanga bona bodwa ngitho lama shops kutsho ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto uzatholanisa ukuthi amasofa angikhona ayabe sedura ama-wardrobes angikhona ayabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema factory ngoba khonokhwana ngakade kule spacing engxenye ngaka kuchanga izinto eziningi
kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe singathi yikuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala yikuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza besekuma premises e-council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphakala phakathi kulama-payments afunakalayo kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hhayi abantu laba bawonakalile so we'll engage i-council I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutsho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane then at the same time thina njengoba bengike ngakhuluma ngendlela yokucompila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathe sigaba sela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhle luncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali igeyiphu ukuthi hhayi uhulumende kumbe lapha akaqhatshanga ngoba abantu bebeziqhatshele bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla so ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepark ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yenu some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvele ungubani yena